ngathi Charles owindatshana akade ukukhuluma ngendaba yena leyo. Kodwa ukuthi statement engisibonileyo besikhani sikhuluma ukuthi abakho license as a radio not i-internet. So angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio le-internet ihamba njani. Kodwa kungasenani kulento engani iyaphazamisa ngendaba yetali ukuthi indawo engafuni ukuyiregister eZimbabwe ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona le vele ikhona kathesi i-internet engani iyaxegaxega i-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela i-speed sayo i-speed sibile esingani siyacaca. So sine system yokuthi siprotecte khonokho esiyabe silakho noma khonokho esiyabe silakho sizama ukuprotecta kuyinto nje oyibonayo ukuthi hayi laye kufuze kudonswe amasokisi kwamanye ama-internet providers esilawo nalawa.
Uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingela mvumo kahulumende, kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi. Kungaba kuhamba njani khonapho? Livela ngaphi icala le-radio station le?
Well, angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge yona leyo njengayona leyo ibe i-charge esetshenziswe ku-Starlink ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho. Well, but angina ma-instructions ku-Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela leyo kumbe ngendlela liyana. Kodwa nje into engithe ngiyikhangele nje ngabona ngani into engani incwele.
Umphathintambo wezemali ubaba uMthuli Ncube sesike samuzwa esithi i-Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe, kungaba kusenzakalani lapho?
Well, ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani kodwa okungani into nje okungani uyabe uyikhangele ukuthi liyabe zama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo. La ama-internet providers esilawo nalawa yiwe ngithi hayi ngama-internet providers akhulayo. Kuyaxega, i-internet yabo iyaxega. So i-competition enjenge-Starlink, rest assured ukuthi ingangena konke lokho okunye okukhona lokhu. Lami nginje ngiyachiya ngiyakuchiya ngiye ku-Starlink.